soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni ku studio 7 ngolwesine kusi ku 12 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zwakelwe Zambia ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli.
Uthule ecalatini amasosha akhona ayahambahamba lamapolisa ahambahamba asikazwa ukuthuthuka.
Qhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe.
Asazobhekisha bebhekishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zakele Zambia namuhla ziya kukhetho lokudinga umongameli nezinye iziphathamandla zelizwe. Umongameli Edgar Lungu ukhangelelwe ukubhekana lomnumzana Hakainde Hajilima onguye okhokhela ibandla eliphikisayo. Ingcwethi zithi phakathi kwababili laba yikho okuzaphuma khona umongameli welizwe lanxa bekhona abanye abancintisayo. Kulenhlanganiso eziningi ezivela kumazwe atshiyeneyo abalisa eZimbabwe ezinxuswe ukuyahlola lolukhetho. Enye yalezinhlanganiso ngeyintatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe. Sixoxile siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube osedolobheni leLusaka.
Hayi uthule esitalatini amasosha akhona ayahambahamba lamapolisa ahambahamba asikazwa ukuthuthuza.
Ngokubona kwenu nxa libhodabhoda kumbe likhuluma labantu, kukhanya ukhetho luzahamba kuhle na kumbe kulokwesaba njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amasosha ezitaladeni?
Abantu esikhuluma labo lapha bathi bakubona ngazathi kuzaba engani it will be close for the call. Kukhanya ulunga ungani ulabantu emakhaya lo opposition ulabantu ngapha ema-ethafu.
Njengoba ukhetho lolu lusenziwa ngesikhathi lesi kule COVID-19 coronavirus, kuhamba njani? Bavota njani abantu? Bakhanya bayaqhelelana na njalo bayagqoka ama mask?
Abantu abazobona ukhetho abaningi bavela eAfrika, angaboni abavela eEurope labo America. Kukhanya ngani nxa uhamba eLusaka ngawe wathuthi kulo khetho ngoba khanya kuthule.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yentatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLusaka kwele Zambia. Kuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Umnumzana Jolie D. Matongo, ilunga lebandla le-ANC, ukhethwe kuba ngumeya wathi egcotshwa waveza ukuba uyise udabuka eZimbabwe kodwa unina ngowe-South Africa. Abanye abadabuka eZimbabwe ikakhulu abesigaba seMatabeleland lezinye izizalwane zakwele South Africa bathi uMatongo kamelanga abe ngumeya. Kodwa bakhona abadabuka eZimbabwe labe-South Africa abajabulele ukukhethwa kukaMatongo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa umnumzana Abel Khumalo ukuze kwesizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi bakune inkulumo ezihlukileyo lapha ezinenginengi, kodwa abantu abaningi especially abalana eSouth Africa bajabulile Christi, bathi kungani uMzimbabwe ezoba ngumeya walapha. Kanti ke kube nokuchaza kancane ukuthi imbali yalo meya, bathi wazalelwa eSoweto, wakhulela eSoweto, uyise wasuka eZimbabwe ngama-1970s wabuya wazoshada unkosikazi walana eSouth Africa. So ngokubalwa kusho ukuthi ngumSouth African, kodwa abanye bakuphika lokho bathi kungamanga lokho. Wayenza incwadi zefake okuyukuthi akufanelanga abe nelungelo lokuba ngumeya walana eJohannesburg.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani, uthi ngagcina esesuswa na hlalweni kumbe inkulumo nje yabantu ezadlula?
Asina siqiniseko Chris ukuthi ungaba inkulumo engadlula nje kumbe kuzathatha action, kodwa kunamanye amaqembu, amanye ama pressure groups abayisithi basazokhankasa, basazobhikisha, bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe. So asina siqiniseko ukuthi uzoqhubeka kuphikisana ngale ndaba kumbe izophelela emoyeni, kodwa nje abantu abaningi ama South Africans bathi abamfuni. Ikanti ke nabanye abantu bakithi sinembono ecishe ifane nabantu beSouth Africa ukuthi umuntu wangale special khona leso zwe abe azoba ngumeya lana, akusijabulisi.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMathebeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo njalo baqalise ukuvivinywa kuma-interviews izolo. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi i-Marginalized Assisted Nursing Program lusungulwe ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu esibhedlela sempilo lokubulawayo besithola ukuqatshwa kwabavela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Michael Mdladlandiweni, omunye wabaqondisi balolu hlelo, uthele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baphathise abavivinywayo ngokubaxoxela amaphepha okusebenzisa inkundla zebulenjini lokuthi baziphathe njani kuma-interview.
Kule zigaba ezimbili ezenzakalayo kulabanye kade bedinga indawo zokuthi bayefundela lokho okuthiwa i-primary nursing care, then kulabanye laba okuthiwa ngama-nurses general nurse training. So inhlelo ezimbili ezenzakalayo bese kwenza kakhulu ukuthi sibafundisa njalo ukuthi nxa besiya kwi-interview kungakhangelwa ukuthi bengabuzwani, sibalolonga ukuthi bazilele babe lolwazi ukuthi nxa besiya khonale kwi-interview babaziphathe njani. Kuzanika ithemba lokuthi abantwana babambe ngamandla nxa besezikolweni, abanye babe lama-role model avela ezigabeni zabo. Nxa esebona umntaka nazibani esefundela ubongikazi, abantwana baba lokuthi ayimotivation ukuthi labo babe lentshukuntshu yokuthi bafane lapho. So indlela yokuthi izancedisa abantwaneni kakhulu ukuthi babe lethemba lokuthi awuzomele bayihambe kuphela abachaphi, kumele bayidinga imisebenzi phandle kweZimbabwe kodwa bahlale khonapha elizweni, ngoba abanye babo phela sebetholile amathuba lawo. Funa ukukhombisa ukuthi umuntu usengawuthola umsebenzi nxa amehlo abantu ekhangele, nxa ama-systems kahulumende ezwe kahle, abantu bayawuthola umsebenzi kungala muntu ofunjathisiweyo kumbe kungala kufakana imali ngaphansi kwezicathulo.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi lisungule lolu hlelo, kukanti abantu elibancedisayo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Indaba yohlelo lolu laziqale ngo-2019 ngemva kothulo oluvukileyo laphana empilo. So kutholakale ukuthi kulabantwana abangu-24 nxa sikhumbula kumaphephandaba bekubhalile akade bevela phandle ngokobulawayo bezofundela ukuba ngobongikazi, akwatholakala ukuthi abalapha bangu-4 kuphela. Liyakhumbula ukuthi abantu bahambile bayabuthana besiyabhikisha khona ngale, kwaba lo msindo. mhlaka 21 October 2019 yikho lapho esibone khona kufanele ukuthi sibambane ke njengabantu bemhlukuleni lo sizame ukuthi sivule inhlelo zokuncedisa abantu baapply ngoba kwakuthiwe embikweni esesiyibona ngokuthi abantu bangaba abaapply bayachiywa zinhlelo ngoba sivumele phezulu sasifuna ke ukubona ukuthi kabekho yini abantwana abale maphepha nalawa afunakalayo esingama 5 ole kudingakala English language mathematics le science subjects yamanye nje amanye ama subjects afunakala yikho ke sesiqala ngesihlelo ngathi ngabantu abagcwele emhlabeni wonke jikelele abasincedisayo abanye bayathengela abanye ama uniform bathengela amabhuku okubala siyazi abantwana abanye basemaphandleni abenelisi ukuthi bathole i-foreign currency yokuthenga lezi zinto ukuthi baqale ukuyafunda nxa sethe wathola indawo abanye bebehluleka nokuya kuma-interview kumele begade siqala nyakenye kumele begade be-interview e-Harare abanye batshelwa lokhu 24 hours before ama-interviews kumele umuntu adinge imali esuke ekhaya sabantwana ababevele ebhinga ababevele akhatshana lamtretholoje khona emngceleni kumele kubagijime bayefika e-Harare baya-interviewa sakhala kakhulu ukuthi uhulumende centralize ama-interviewing centers enze kube lula ebantwaneni yikho-ke sesesibona-ke ngemva kwalapho basokutshintsha uhulumende waqala-ke ukuthi abantwana baye kuma-interview ndaweni eziduze lapho ngathi kulami umichael ndiweni kulo mnumzana tisent bajila kulo mnumzana mlungisi dube kulo mnumzana uphumlani sibanzibane but kulabanye abasisekelayo abanjengawomaphiswa abase-UK labanye nje abakhokhela inhlanganiso ezizimele zodwa obulawayo langaphandle kwelizwe abantu abasisekelayo kakhulu abanye babele bedinga indawo zokurenta kathesi laphana kuthi sokutshe idomu yamadokotela lamanesi abantwana abanye bebasanda kuyokuhlala sabancedisa ukuthi bathole indawo kuluma bebevele be-aplya omunye wase-aplya almost 6 times engakazi abizwe ku-interview wawudwala kuthiwa kumele afumbathise esincane uzathola indawo labantwana abafika phose phezu kwe-150 bagcwele nje indawo anazonke zelizwe kule 31 abe-primary nursing care then kula general nursing ba about 35 sile about 60 something okumele bavivinywe kubonakala ukuthi abazaba nenhlanhla babezenza kuhle bayeqala-ke ukufundela izifundo zobongikazi
lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandiweni omunye wabaphathisa abasakhulayo ukuthi bathole imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga westudio 7 ekobulawayo udaba lukahulumende wakwele Sudan othi uzahambisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir emthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court i-ICC ukuyabhekana lamacala okubulala soluphehle imbono etshiyeneyo kuzulu weZimbabwe abanye besithi umuyi umnumzana Robert Mugabe laye wayemele abotshwe ahanjiswe kulinkantolo ayethonisa siswa ngamacala afana legugurawundi okuna ngobudlelwano beleSudan lamanye amazwe oyazise izolo ukuthi uhulumende wakhe uzahambisa bonke abadingwa yi-ICC kubike inkampani yezindaba i-AFP i-ICC yethule iwaranti yokubotshwa kukamnumzana Bashir lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe ngomnyaka ka-2009 phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu esigabeni seDafu. U-Al-Bashir ugenqulwe embusweni ngo-2019 wasebotshwa libutho. Beloba enkundleni zokuxhumana abanye abeZimbabwe bathi uMugabe laye wayemele abotshwe ekugenqulweni kwakhe embusweni libutho ngo-2017 kodwa abanye bebewusola lomthethwandaba besithi usetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ancindizela izwekazi le-Afrika uNdungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga
kuqakathekile ukuthi into enjengale yenziwe nxa sikhangela indlela ababusi laba esiba labo e-Africa abasuke baziphathe ngayo langendlela abasuke basiphathe ngayo nxa besembusweni ikakhulu thina uZulu oyabe ngesilungu kuthiwa uyi-minority indlela u-Omar al-Bashir aphatha ngayo abantu beDafa yabambi kakhulu and sonke siyakhumbula uhlupho lwabakhona laphana indlela abantu abahlukuluzeka ngayo ebabulala ethumela imilitia yakhe iJanjaweed ukuthi ibulale irephe abantu pillaging ama villages bethisa imizi yabantu konke lokuyana yikho okwenza ukuthi umhlaba ugcine ususithi njengoba ni Sudan la yayisayinile phela esingathi ngesilunga ama international legal instruments ayiphoqela ukuthi layo nxa kungaba lezi hlaka bezinjenga lezi ilethe emthethwandaba ikhuluma ukuthi kanti lo okwenza lokhu esithi ungupresident weSudan uwenza ngalipi igunya so uqhakathekile ngoma ukuthi singalibali ukuthi uOmar al-Bashir uhanjiswa njengkantolo le ngenxa yezenzo azenza esebusa wabulala abantu abaningi
kulabanye mhlanga abathi umgabe laye wayemele ayemiswa phambi kwalenkantolo ulubona njani lolo daba
ye umgabe kulamacala amaningi awenzayo ikakhulu icala legugurawundi ngokuqondileyo nkomo bekumele umhlaba nga wathola indlela yokuthi umgabe engatshoni abothiswe kodwa singakulibali lokho ukuthi njengoba ngikhulumile futhi la uqala ukuthi icontext iqakatheke kangakanani okokuqala i-court le international criminal court ibunjwa ngoma umthetho oyo waba khona owaqala wafakwa umthetho wamazwe ukuthi ibunjwe wawuvele usuhle wakwenza kwabasobala ukuthi amacala athize abe enza ngesithi ngesikhathi esithize angeke angeniswe khona lalapho engahanjiswa khona i-problem yasuye yaba khona ukuthi kula amazwe awe western world abengela interest ungakhangela indaba yemadebelelendi bebengelayo interest indaba yemadebelelendi kangako bebele interest esingathi ngesilungu kuma business prospects abo ikakhulu lapho umgabe esekhitshwe esikhundleni lalabo futhi abamkhiphe esikhundleni bebengabantu abayibo abayenza konke lonke ucuku esikhuluma ngalo umgabe akade lalo ngitsholobomi bakhe konke okuba kwenzileyo yibo akade bephambili bemenzela konke ekwenza elabo so bekungeke kwenzeke ukuthi lanxa kungaba kade kungaba lesidingo sokuthi ahanjiswe enkantolo le ubengeke aphambe ngoba aluba kade ngahamba phela bekuyaba lesidingo sokuthi bonke bonaba ababusayo manje umnangagwa labo bonke laba alabo ngitsho lama military officers sengikhuluma ama military officers wonke onalana esiwabone khona khona phana eZimbabwe ethi wenga bonke labana bekungaba lesidingo ukuthi lawo aluba bengahamba baye kumaphambi kwenkantolo le
umnumzana brilliant mhlanga ingcwethi ehlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebilitane
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave
Kuzomanje kwesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende usezavumela abakhonzayo ukuthi baye emasontweni kodwa kumele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Ukhokhela ibandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume eloba enkundleni yeTwitter uthi kusukela ngomvulo uzatshengisela esola inkohlakalo lokungaguqulwa kwemithetho yokuvota. Ngarivume uthi ngomvulo uzabhikisha ephandle kwamahofisi awumthethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani, Studio 7 yalibingelela lonke khona ngale thina siyaphila ngapha sibalekile eZimbabwe lapha sabuya ngapha elokuzeni komakhelwane ukuthi izodinga elokuzeni impilo ngenxa yezanpiye so siyacela abantu bonke please ukuthi sihambe siyerejista nje sishiyane lalokhu abakukhulumayo khona ukuthiwa khona he bafuna ukuncedisa abantu abedayaspora abazincedane bona bathiya abantu besiza ngendlala ngale abantu
Babuka
Crystal njoba dukuluma nje ekseni ay ukukhuluma kungcono kulokwenza mawa sithi ngibona lokhu uyabukubona kambe abantu bomthwakazi bagcwele bakhona bayisizwe nabo kambe kufuneka headmaster ehlanganane esikolo kuyo headmaster ovela emasingo ematyema umthwakazi ukuthi akho abantu bangaba headmaster kufuneka umuntu ozathanyela noma ozaba le security kuyobuya umuntu ovela phansi khona le koromonzi noma esiphingi umthwakazi ukuthi akekho lo muntu ongathanyela ipolice station noma isikolo manje sebelisa lokuba wosebhuku komthwakazi khonapha kutola umuntu engumkomberela mpela engosebhuku silabantu abanjengabobaba ugaba lokugawuli lowo baba ngiyafisa empilweni ukuthi kweleni langa ngike ngihlangane laye kambe ma ekhuluma echayela izanu izandla ethi right akahle asale ukuthi impela i-right kuye angathi i-right kubantu bonke kambe shuwa engathi yena kukhitshwa ama-sanctions kanti ama-sanctions afakelwe abantu noma afakelwe ama-individuals kanti bona bayafunani e-America ma befuna besilwa ngama-sanctions e-America bayafunani bayehluleka ukuthi balungisile izwe bekhala bethi yazi funa mara ama-sanctions ekhitshwe why bengalungisile izwe manje abantu kuthiwa senze i-social distance into ebuhlungu bathandekayo bethu kuthiwa senze i-social distance kodwa mase sibuyele emakhaya emsebenzi vele emsebenzini siyakubana sigcwale phakathi kwezupu iphi i-social distance lapho iimoto zabantu zimisiwe kanti izupu lisebenzela bani
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lokhu liqansa kwele Melika. Asebebhubha bebulawa yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amahlanu 545 ngelanga linye. Ababanjwa igciwane le-coronavirus bayidlula inkulungwane ezilikhulu 116,722 ngelanga. Amanani la atshengisa ukukhuphuka okwesilinganiso singamachumi amathathu lane 34% kumalanga ayisikhombisa adluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu, kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omtsha ohlala ucubungula nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beloku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje olwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafa. Abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida, abangaze ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele ukuhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abagijinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho enihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe, ababe kungafuni ukuhlaba, yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo. Ye, bayafa abantu ikakhulu nxa bememezela indawo ezinjengabo Louisiana le lase-South. Siyabona ukuthi amanamba ayaqansa, kawafanani lamanamba angapha lapho labantu abasebehlatshiwe khona. Igciwane leli ligciwane elinzima elifuna ukucutshungulwa. Siyawazi ukuthi anje kuthiwa kuhlala kwelilanga kuya kuye elinye elingani lulolaka, kuye elinye elingeni linganeno. Singabona khona ukuthi ukuqala lalinganithiwa lalobulala abantu abadala kuphela, leli lakathesi liyabulala wonke umuntu nje labatsha ababezihlalile phandle. lokuqala lingabahluluzi bengaguli kathesi leli likhona bathi ngelilolaka so yikho kusitshengisa ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane onzima omele ukuthi uhlale becubungula becubungula nje zonke izinsuku ukuthi ukhanye ukuthi igcinwane lifile lilolaka olunganani linganeni liyafana nelokuqala mbika lifanani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 nasedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zakwele Zambia ziyavota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli. Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gandhi.